Ekitungwiza kunodubo olukhulu olokuswelakala kwamanzi. Ezinye izakhamizi zithola amanzi amalanga amabili noma amathathu ngeviki, abanye ilanga elilodwa, abanye balakho ukuqeda iviki yonke bengawatholi amanzi. Imbangela yalokhu yikuthi ikitungwiza kuthiwa kayila lapho ethatha khona amanzi esingathi idamu. Yikho ke ithenga amanzi kuHarare City Council. Kukanti iHarare City Council yona ilodubo lwayo olokuthi kayanelisi ukunika amanzi aneleyo ukuzakhamizi zayo, yenza iwater rationing. Yikho ke nxa ingaswela amanzi iyashutisa amanzi eKitungwiza. As long as iCouncil yeKitungwiza ithenga amanzi kuHarare City Council ingela source of water supply yayo, udubo lolu luzala lulokwe lukhona. So kuleminyaka ethize lolu dubo lukhona, osokwenze izakhamizi ezinengi zigebhe izibholane. Ezinye izibholane zikhona ezikaminisipala kodwa zilutshwana, njalo indlela egetshwe ngayo yikuthi abantu bayahamba besiyafola bebelela ukukha amanzi ngemigqomo lezigubhu.
Lungaqedwa njani kahle kahle lolu dubo?
Okudingakalayo ukuthi ngabe iKitungwiza ingaba lendlela yokuba ledamu elingabanika amanzi. Kunganceda ngoba okwakhathesi kabalalo idamu elingabanika amanzi aneleyo. Yikho okudingakalayo kakhulu khonokho ukuthi singathi uze udubo lwamanzi luphele. Okwesibili okungenzeka, ye siyabona bayagebha izibholane, kodwa ngabe bathi bangagebha izibholane kulokuthi bagebhe izibholane abantu besiya kukha ngemigqomo, benze njengalokho sokusenziwa ngezinye izakhamizi ukuthi bangagebha kumbe isibholane baxhumanise izindlu zingaba lichumi noma ichumi lambili zikonekthwe kusibholane esisodwa. Kungcono abantu bathole amanzi ezimpompini, hathi ukuya kukha amanzi ngekhanda, ngoba silabanye abantu asebekhulile abanganelisiyo ukuthwala imigqomo ekhanda, ikakhulu amapensioneer.